siyabonga dadewethu, siyabonga abalaleli besilo umhlangano omkhulu namhlanje esiganda lapha ke siyo introduce khona icandidate yethu yekubi uzenzele kumende kumphakathi. Uhambe kuhle kakhulu, abantu bebezile njalo ubeqoqele amajaha asakhulayo adlala ibhola, umdlalo webhola lapho okade kudlala khona amaqembu angafika khona amane. Njalo abadala abajabule kakhulu besibona njengebandla sikhuluma ngezinto ezibahluphayo okweminyaka engu-38. Umbuzo omkhulu abasibuze wona yikuthi kathi sasivele singaphi bephakathi kwenkangala leyi asebengeniswe kiyo ngamabandla anjengezandla ze-MTC. Sana kumede ukhankasela ukuba lilunga lephalamende ebuhle constituency. Abadala bajabule kakhulu baze baveza ukuthi uClifford lo Sibanda akade khona emelezano bebembona esethutha ebadaleni bafike babuze ukuthi selibona nyabadala kungela development abenzela yona.
Ye, elingathi yikho kukhathazayo kakhulu kulesi sigaba kuyini elifuna ukuthi ilunga
lelilungise wethu ukuthi indawo le yebubi inothe kakhulu ngezenjwayo phansi esingathina ligolide, kodwa kumangalisa abadala ukuthi abalama license okugebha igolide wonke bavele eMashonaland iningi labo. Abasebenza khona ukugebha imigodi bavela khona leMashonaland. Abantu bangapha abalawo ama license obuthola ama mines, kanti labantu ababo abasebenzi emigodini yangkhona. Sokwala lasemahofisini kahulumende baveze futhi lokukhathazeka ngezikolo zonke ezikhona kweli constituency, ikakhulu kumfundo yaphansi eprimary lapho kufundiswa khona othisha besishoneni.
Bamamukele njani uNkosazana Gumede khona ngapha?
Abantu bamamukele ngenjabulo enkulu baze bathi ukuthi njengoba seliqalile ukufika kithi siyalinika usekelo lonke, kasikhangelelanga ukuthi lani singalisapota kumbe singalivotela lisibalekele njengalawa amanye amabandla abesiwavotela lize liwabone ngomnyaka wesi-5 olandelayo sebezocela ukuvotelwa futhi.
Ezigabeni zonke elihamba kuzo liyamukelwa ngokunjalo yini?
Siyamukelwa ngenjabulo enkulu kakhulu. Abantu besibuza ukuthi kade vele sasingathi loba nje indawo eziningi uthola ukuthi abantu baye bethuselwe izanu PF kakhulu isebenzisa osobhuku betshelwa ukuthi abazavotela ibandla lethu kumbe abazakhanya bebonakala befuna ukusekela ibandla lethu bazaqotshwa ezigabeni. Kodwa ngaphandle kwalokho abantu bakithi bayasinika usekelo njalo bayasithembisa ukuthi hayi bakhathele ngezanu PF lamabandla anjengabo-MTC. Come 30 July, they will vote for Ibandla labantu eMthwakazi Republic Party.